Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi lambili kuNgwengwezi 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi luyingxabangxoza udaba lomhlabathi eZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo.
Namhla lusuku olukhulu lwabomama olwe Mother's Day.
Omama ikabatheli izi oyathala umntwana azali umntwana ele 9 months umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi.
Lingakhuthwa luhlelo lwezamasiko.
Abafana abafuni ama responsibilities amajaka akathi bafuna amankazana.
Silohlelo njalo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi umhlabathi kawabangwa ngemfanelo endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lokhu kuvezwe liphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi ikomishini le isanda kwenza uphenyo olubizwa ngokuthi National Agricultural Land Audit, eveze njalo ukuthi kulabanye abathola umhlabathi abangawusebenzisanga ngemfanelo. Uphenyo lolu luveza njalo ukuthi kulabanye abanika umhlabathi abantu abakwazi ukulima okungekho emthethweni, labanye abathengisa umhlabathi abawunikwa nguhulumende. Uphenyo lolu lwenziwe ezabelweni ezigoqela iMashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Matabeleland South, Matabeleland North lezinye izabelo. Umnumzana Parents Siri, umphathintambo kahulumende obona ngezokulima, uthi uselubonile udaba lolu olwethulwe yikhomishini, ngakho uzayazisa uZulu ngokuza kwenziwa ngalokhu esikhathini esifitshane esilandelayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, othi uhulumende wenze kahle ukuthi ahlolisise ukwabiwa komhlabathi kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo, ukuthi indlela okuhlelwe ngayo uhlelo lolo lwe-Land Reform akusiyona indlela esingenza ngayo into zokulima eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi ke at least ngoba sokubhalwe phansi, maybe ngabantu abathembakeleyo mbabathenjwayo, sokuza sinika ithuba sonke ukuthi sihlaleni phansi sithi hayi madoda, into le silungisisa njani, ngoba singeke siqhubeke ngalindlela.
Masikhangeleke kuyakhulunywa ukuthi lapha-ke abanye abantu abaningi babephongunikwa nje umhlabathi, kubese kusiba labanye abagcina benika abanye abantu ukuthi lokho kuthiwa yi-leasing, bebona ukuthi kungazani ukuzima. Khonoku-ke kukhanya ngazani yikho kwenza ukuthi eZimbabwe izilimo zingaphumi ngemfanelo. Ungathi ningakhona ukuba kwankomo?
Hayi, khona vele kuliqiniso Gibbs. Uyabona empilweni yonke into edinga ulwazi kufanele ube lomhloliswa ngithi. Nxa ufuna ukugijima 100 meters kuzayo kumele wenze ama-hits, ngemva kwama-hits sokuzadecide ukuthi uya ku-final kunjani. I-farming asonto ozalwa layo, yinto okufanele uyifunde njalo uveze ubungcithi bakho. So nxa uhulumende enika abantu umhlaba engazange wahlolisise ukuthi bayenela kumbe balolwazi, ubevele ephambanisa, akusonto emangalisayo leyo. Yikutho lokuthi abantu bebewuthola sibili umhlaba kodwa ube hlule, njengoba sisho thina siNdebele ukuthi ziwela abangelambisi. So ngezinye iindlela engikuthiwa yukuthi akumangalisi, kodwa well sokwenzakele, sisile information epheleleyo, kasikulungise nini babi?
Pho kulungiswa njani baba Nkomo khonokho? Ubona kuyalungiseka yini?
akuyalungiseka kakhulu Gibbs ngoba akuqali ngathi ukuthi kwenzile landform. Landform yinto esiyenziwe umhlaba wonke jikelele. Even kwelakithi eZimbabwe kule ncwadi ebengiyifunda nje recent ibhuku ibhuku leli belinjengisa ukuthi even wona amathiwa ngesikhathi ePhilip Plaza okokuqala lapha eZimbabwe they had to do means test ukuthi umuntu aveze ukuthi kathi wena vele ndodo lani. Nxa ungela even ikhuba, nxa ungela even inkabi, ungelani into ezifana nalezo, sizawunika njani iplazi lokuthi uyelima futhi awusozikwanisa ukulima. So ke akuqali ngathi ama-systems kumbe indlela zikhona umhlaba wonke jikelele esingazikopha ukuthi sisebenzise ukuthi okay, nanku umhlaba okhona elizweni usuitable for lay farming kumbe lay farming. Ukuzakhethwayo ukuthi hayi nxa ufuna ukungena kulokhu yibo ubufakazi esibufunayo ukuthi uzokwenelisa ukusebenza. Nxa ngifuna inkomo fanele at least bathole ubulungu emzini wami angithi before benginika iplazi lenkomo. Yizindlela esingazisebenzisa lezo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcweti kwezokulima, sixoxela ese-Amsterdam kwele Netherlands. Emhlabeni wonke jikelele namhla kunanzwa usuku lwabomama ole Mother's Day. Kwele Zimbabwe kwenziwe imicimbi etshiyeneyo yokunanza imisebenzi emihle yabomama. Sixoxe lonkosikazi Stenibata ohlala koBulawayo ukuze sizwe ukuthi bekusenzakalani namhlanje edolobheni leli.
Siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo sibakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi khona la siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena namhla bakuqakathekise kanganani?
Thina namhla actually ethethi yithi esiyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So kathi thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele kupentry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela echurch. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuye lani khonapho-ke unxa ungakutshela ngamafutshane?
Babuye le zinto eziningi ezitholakala ekhithini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye lezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lapho ezonikela. Abanye babuye nemali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ithethi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafishane uqede khonapho ma.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.
Stenibata uhlala koBulawayo, sixoxe laye ekhona ngale ke koBulawayo. Sixoxe njalo lo mama ofisa ukuthi sithi ngu-eyedwa.
Oh mama ikabatheli indlu anjo uyatyala umntwana azala umntwana ele-9 months yikuthi umama kumele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazeli yikho mnengu engikwaziyo.
Singathi umama uqakathekile kakhulu sibili.
Hawu umama uqakathekile kakhulu.
Singathi wena lamhlanje-ke abantwana bakwenzeleni khona ngapho nge-Mother's Day?
Mina ngithiyela amajusa.
So singathi uthabile kakhulu?
Ngithabile sibi ukuthi bangesiye senzele sengomile.
So ujona usenzani mama?
Namhla njone sese ngibonga uNkulunkulu ukuthi abantwana bangesiye.
Njengoba umama sibili labantwana ungathi nxa sukhangele sibili bakuphethe kuhle sibili?
Bangiphethe nje bayangikhumbula ukuthi kulo mama use wafaka imessage yokuthi engiwathi leli lilanga labomama.
Umama u-Edewa isizalwane seZimbabwe ubexoxa ngosuku lwabomama ole Mother's Day. Wele South Africa okulabantu abadabuka kwele Zimbabwe abazibizwa ngokuthi yizim imbokodo namhla bethekelele umuzi wabantu abasebekhulile owe-Nazareth House elokuthini leyoville eJohannesburg. UBenedict Nhlapho usephendulela lolu daba.
Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayibhe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicela uthenze ukutshintshileyo ke sivakashele umama lapha eNazareth House kuzoselebrate labo usuku lweMother's Day. Ukuthi nje babelapha nje bekwazi ukuthi khona singabantwana phandle siyabaqakathisa njengabomama njalo baqakathekile bazohlala beqakathe njengabomama. Siye siye sibajabulise omama siye sipende nje isikhathi nyana lapha.
Iningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulume lisenhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi lobanje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi ukuba nabo usuku lonke kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo ngokunjalo sizobashiya kodwa bayakhala kumanje abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuze ukuthi hayi basasengomama bethu noma singahlali nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhunza ingxoxo lohleko lasebekhulile laba omama beZimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida oluthule. Ugogo uPamela oleminyaka engamachuma isikhombisa lantathu 73 uthe bekungokuqala ukuthi ngelanga labo mama bathole intokozo enjengale.
Yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabo mama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo. I got no beauty visit.
Omama beZimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abafika la badale amacala kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana leSouth Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Yes, yes, ingena kolunye udaba. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele, United Nations, ikhangelelwe ukuthi izahambisa isithunywa sayo kwele Zimbabwe uyahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni lonyaka bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Unkosikazi Michelle Bachelet ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela ilizwe leZimbabwe ekupheleni kwayonale inyanga. Unkosikazi Virginia Mabhiza usiba lukhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi uhulumende nguye ocele ukuthi unkosikazi Bachelet ethekelele kweleZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leSunday Mail kwabulawa abantu abambalwa ababetshengisela emgwaqweni lonyaka.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 15460 kHz kuShortwave.
Benana masiva we
Nelo
baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngodaba olusegudwini udaba lokuthi ke kulo mama obophisa enye indoda owaya la emacansini okuqala umama wasethenjiswa ke ukuthi uzalotsholwa kodwa ke indoda leyo khanya yadla bayibayi watsha phansi sibini. So ke nginenhlanhla ngoba ngilo nkosazana Caroline Moyo njalo lo baba u-Ed Sibanda usejabalala. Umamoyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Mamoyo ungawunjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siphile kakhulu baba Sibanda, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, kaze ngawe mama. Udaba lolu ulubona njani?
Kuya kube buhlungu yabona. Ngoba umdlali sele isikhathi sakhe uyanthola. Usesuka sebaleka, usebalekelani ke.
Singazikhona
apho. Hayi na. Ngaye uyakutsho ukuthi into ayibalekelayo yini.
Hayi lokho akucacanga sibili sikubeke njalo ukuthi akucacanga ukuthi kube njani. So mana ke sibise ubaba Sibanda. Baba Sibanda nanti udaba la.
Ubaba lo hayi waphambanisa kakhulu ngoba kade kungamelanga enze njalo abaleke. Mina ngokubona kwami mbona ungani umama uright ukuthi amlokuze ukuthi wamphambanisa.
Yes. So kodwa nxa sikhangela ke mamoyo. Ikujayelekile ukuthi likwenze konoku lisakhula ligcine lithiyana lo muntu engaze ukuthembisa phela ukuthi uyakuthatha agcine nje ithelele kukhanya ngazana kusamanga kanjalo akuvamanga yini konoku
khona kuvamile kuvamile kakhulu sibili kodwa ke kubuhlungu okunye ke uthola ukuthi khona usuchiywa labantwana usale wena usudubeka wedwa njalo futhi okwenzakalayo ukuthi khona umuntu nxa yena esuke bale kanti esiyaphambili akubonakala ukuthi uqephuke ngapi usuke ekwanile phelele wena ngosusukuyizi qephu ngapha
uyakuzwe sibili abanye bekhonona ngakho yini
vele kubuhlungu kakhulu vele kuyakhononisa ngitsho mbhala lami yinje uthole ukuthi ake kwangehlela kodwa angizange ngisaba le nto engiyenzayo ngoba uyakwazi ukuthi sometimes ezinye izinto kuyabe kuyikwesaba ukuthi ukhulume o kanjani uyabona
Baba Sibanda, uyamuzwa umama lo lapho tilaye kungani kwakwamehlela
lapho. Uyawuzwa. Uyazi into ehlophayo ukuthi umuntu uyathaka nalo muntu amlokuze kuhle ukuthi hayi ngiyakuthanda ngiyakuthanda. Nxa usumlokuzile usubale. Lapho ke uyazi ngoba lami nguthatha ngubeka city right lami ndabodadewethu la. So nxa la usisi angenzelwa njalo lami kuyazisa ubuhlungu. Lami nginje ngingubaba kodwa hayi angifuni okunjani. Lo ubaba sibili hayi waphambanisa. Waphambanisa sibili.
Ye mbuyele kuwe mamoyo sibili. Wena ke kwathi sokukwehlele okuphose kube njengalokho. Wakubamba njani? Le nhliziyo yakho wayithoba njani?
Eish, uyakwazi ukuthi sometimes ake ngithi mina uyakuthola nti. Uyabuzitshelile ukuthi hayi sibili nanku ke umshado ngutholile sengisemshadweni. Umuntu sesuke ke baleke ukuthi usulomntwana uzakuthini uzamthini umntwana uzabulala umntwana ubususithi kangihambe ngiyinkazana sengiyabonakala phambili akusayenzi vele ukuba nguwe kwakho sekumoshekile anti usuzitshela nje kuphela ukuthi a njoba ngiphila nje akulandaba konkana nje kuphela kodistress nje empilweni nesona singeke sithele yabo ubuhlungu bempilo vela ngeke empilweni enhlizweni khona vela soze buphele
Baba Sibanda.
Hayi ngiqinisa umama uqinisile sibili. Ngoba khonoko angutakazeleni. Sibili hayi lokho hayi ungakungcono uzame la nxa ungasebenzi zama ugcina umntwana wakho. Uwonile ungabaleki. Hayi lokho kubaleka bakithi hayi angikwazi ukuthi.
Nxa ukuthi kumbe engamtshela umntwana ke nxa ebhonga ukuthi nje wathi ah nasembona ukuthi ngcono ngingena indlela lapha. Nxa kuyabe kukhona kusolayo umuntu kodwa engasakhulumi phela. Akujayelanga ukuthi kube njalo Sibanda.
Hayi ukuthi nje abafana abafuni ama responsibilities amajaka akathini. Bafuna amankazana. So ndingabona khonapho after a number of years umbone esephenduka. Esesithi hayi sengifuna ukubona umntwana.
Hayi umntwana ke angaphenduka.
Vele ukuthi abafana bakathini ukuthi kuyabuya futhi encinyeni after a number of years. Anike excuse ukuthi hayi ngangisegoli kumbe ngangingaphi. Angadubeka sibili ngalathi namba anika ama-stories but osisi labo kumele akwazi ukuthi no umuntu lo nxa esebuya futhi uzaphinda futhi besempini
hayi ke ngithatheleli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Caroline Moyo ukhona ngaleke eJohannesburg ngithathe njalo leli thuba ngibonge ubaba u-Eddie Sibanda usejabalala kobulawayo manje ke sonke isikhathi sabajasi lo Mike Hobe
yeah.
ujibana kuhlelo labasakhulayo ngumay gobe namhla kuhlelo sixoxa lani sulu kandaba malana losuku lwe Mother's Day umama namhla lusuku lwenu happy Mother's Day kodwa singakahambi kude hothi siqale ngengoma ka Kelvin uthi mina ngifuna bongu mama
I'm queen brilliant and just have no come busuku bakithi mntana mina ngiyabe ngasahlalisekanga njengomzali wakho bayachaya abantu lapha nefested ucela ukuphangisa ukubuya ungabe niyama
mina funo bomumam 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 mina funo bomumam mina
Thank you, ma. Sulukandaba asambe nsiye ukuthi ngubani umlaleli wethu wokuqala namhla ehlelweni njalo ukuthi uthini ngosuku lwe Mother's Day
Ewe umsakazi siyabonga umsakazi wami usuku lolu sikulihle kakhulu olubalulekile uqakathekile ngoba uyazi yonke into ukuze sibe khona emhlabeni ngumama phela So, kumele siwahloniphe kakhulu amalungelo wabo, siwaphathe kahle, siwahloniphe. Ngoba yibona abasilethelayo emhlabeni, ngaphandle kwabo kube isizwe asikho siningi kanje. So, lisuku libaluleke kakhulu, bona sihloniphe wonke amakhosikazi esinawo nje, namakhosikazi esiwashadile, nangomama abasizelele, nabogogo. Lisuku lihle kakhulu libalulekile emhlabeni wonke nje jikelele ukuthi usuku lwe-Mother's Day lusuku oluqakatheke kakhulu. Ngoba yibona abasilethe sakhona emhlabeni umama.
Nanga umlaleli uyasho ukuthi usuku lolu lusuku olukakathekile kakhulu. Asiqhubekele phambili lohlelo siza ukuthi umlaleli wethu owesibili uthini.
Sanibonani, ngikhuluma noMofat Ncube owemkhologwe esigabeni sePlumtree endaweni yaseMkhologwe. Mina ngithanda ukudlulisa ukubonga kubazali bami. Ikakhulu ngidlulisa ukubonga kumama wami uJoyce Dube ozalwa kodzeya esigabeni seSt Anna ngidlulisa ukumbonga umama wami wangondla ngaze ngakhula ngaba indoda ngidlulisa ukumbonga kakhulu ukuthi mangabe kufika usuku lwakhona lingibongele kuye ngiyathemba uzobe lalele kuStudio 7 uMofathi uyambongela kakhulu indima ayidlalileyo kukhuleni kwami ngize ngibe indoda ngiyambonga kakhulu umama wami uJoyce Dube ngidlulisa ukumbonga kakhulu njengomzali wami ngiyabonga kakhulu bese ngibonga lenkosikazi yami uMampala esendaweni yaseMkhologwe ngiyabonga kakhulu abasakazi beStudio 7
Madube ngilethemba lokuthi uyamuza umfana wakho uMofat uyasho uyathi thank you ma uthi ngiyakubonga Madube Zulukantaba sesiyafika emaphethelweni ohlelo kodwa ngeke ngigqibe uhlelo lapho sithakazelela umama bethu ningakabonga uma wami Dokas Hazel Hove Madube ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngikubonge ma wangahambisa esikolweni wangifundisa okuningi ngempela ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda Madubs kuwe ngithi happy Mother's Day ngiyakuthanda ngempela ngifisa ukuthatha leli thuba njalo ukuthi ngithi wonke umuntu walahlekelwa ngumama langalezo sikhuluma so ngikhala ndawonye ngomngane wami walahlekelwa ngumama ngeviki edluleyo Chomeyaka sikhala ndawonye ngiyakuthandazela njalo wonke umuntu walahlekelwa ngumama ngiyalithandazela isikhathi yiso esingasavumi phakazomuhle silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo kuinstagram @bigmike3bigmike3 yona username yami lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM isikhathi du kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe abo mama ngithi happy Mother's Day mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye
Sawanga kuleke Mike Hobe lami ngitshele lithuba ukuthi ngibongeke umama wami unkosikazi Jane Dube kola ngaleke eGwanda ngithi happy Mother's Day kola ngapha mama laba mama bonke emhlabeni wonke jikelele kwamanje ke sike sizokuthi umntu kameni inkomo usethuleleni lamhlanje kwezokholo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama umuntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kumakhubo 90 ngisuka kuvesi ka 1 ngiyegcina kuvesi ka 4. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu uyambuyisela umuntu othulini uthi buyelani bantwana babantu, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile la njengomzuzu ebusuku. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela isikhathi kasikhangeli ngendlela thina esisikhangela ngaso, ngenxa yokuthi yena kaphili phakathi kwesikhathi kodwa uphila phakathi kwenaphakathi. Siyazi njalo ukuba lapha uyachasisa umlobi waleli hubo 90 okuthiwa abaningi bacabangela ukuthi nguMose, uthi yena nxa sikhangela uNkulunkulu ngwakhe wayevele yena ekhona umhlaba ungabi khona. Ngakho uNkulunkulu kalasiqalo njalo kalasiphetho, ikanti umuntu nxa esaphila lapha emhlabeni ulaso isiqalo njalo lesiphetho nxa elapha emhlabeni. Manje uNkulunkulu uyabe zama ukuthi thina abantu sicabange ngendlela la yacabanga ngayo. Anto siyananzile ukuthi lapha lo olobe ihubo leli uyachasisa ukuthi uNkulunkulu vele khona ekuqaliseni ube isiphephelo sethu, kutho ukuthi siphila ngaphansi kwakhe, siphila ngaye. Kusukela ezizukulwaneni zakudala umuntu vele yena ukuze aphile uphila ngoNkulunkulu. Manje njengoba thina savela kuye uNkulunkulu njalo siphila ngaye uNkulunkulu, lapho esilahleka khona ukuthi thina nxa sesilapha emhlabeni sikhangela izinto ngamehlo ethu alapha emhlabeni. Ikubona abantu abaningi into esuke iqakatheke kithi yinotho, okusuka kuqakatheke kithi ngathi kumbe imfundo yethu, ukuthi asifunde kakhulu ukwedlula wonke umuntu, kodwa imfundo yethu ingeyalapha emhlabeni. Kulungile sibili ukufunda kuqakathekile, kodwa akumelanga kube yisisiqoko eqele. Kwezesikhathi abanye bayaqakathekisa imisebenzi yabo, abanye bayaqakathekisa ukubunjwa kwabo, kanti uNkulunkulu ufuna siqakathekise ukuthi into yokuqala ukuthi engqondweni zethu zonke kumele sibe kwazi ukuthi sikhonapha emhlabeni ukuphila kwemzuzu nje emlutshwana. Yikho lapha ilizwe lakhe lithi lona kuye uNkulunkulu nxa ekhangele inkulungwane abantu abaziphilayo ngabantu abafuna ukuziphila, kuye nje kufanana njengokuphazima kweso. UNkulunkulu iminyaka le eminingi thina siyabe siyibona ngani iminingi, kuye uNkulunkulu ayiso lutho emehlweni akhe, kunjengezolo selidlulile. Manje thina singakhangela ukuphila lapha emhlabeni ngaleyo ndlela, kutho ukuthi sizaqalisa ukuqakathekisa izinto eziqakathekileyo okumele sizenze. Abaningi baqakathekisa into ongeke wayithwala wahamba layo kuleyo mpilo entsha ozayiphila kuze kube naphakathi. Singalanzelela ukuthi uJesu esaphila lapha emhlabeni ziningi izinto ayengazenza. Siyakwazi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu wayelazi kakhulu, wayengaba ngumbalisi esinagogu, wayengaba ngumbazi, kodwa siyakwazi ukuthi yena wakhetha ukuthi enze into eyodwa eyiyo eqakathekileyo ayeyilandi lapha emhlabeni. Wayenza waze wayiphutsha leyo nto. Ayikho simbona esesesiphambaneni ethi sekuphelile, kuthi ukuthi wayeseqedile yonke into okwakumele ayenze. Manje angazi wena namhlanje mlaleli ukuthi kuyini okuwodwa okumele ukwenze lapha emhlabeni uNkulunkulu akuvizela khona, kuyini into eyodwa eqakatheke ukwedlula yonke into okwazi ukuthi le yinto engayidalelwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bami namhlanje, Baba, ngegama likaJesu philisa abagulayo namhlanje ngegama likaJesu, baqinise imizimba, ubaphakamise.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo. Singakehlukani wothi siboneke besikhokhela lamhlanje ikomishini ebona ngezomhlabathi ithi uluwingqaba ngqoza udaba lomhlabathi kweleZimbabwe. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu kodwa singakahambi. Ngithi kini Happy Mother's Day.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.